Abasebenzi baleli bandla bafake imigwaqo besabela ingoma zebandla manxa abanye balahleke bafika eRobert Mugabe Square ebizwa ngokuthi Freedom Square. Abantu basele bebuthana emahofisi lamakhulu aleli bandla eHarvest House ngenhloso yokuvalelisana laye. Osakhulayo uMnumzane Sifelani Moyo uthi ibandla lalahlekela liqhawe elalingela iNketha leTshabi.
Umdala lo ubemelele ilizwe lonke, ube umuntu othandwa ngumuntu wonke. Olathi izilabantu, so hayi silahlekele kakhulu ngomdala uDala wethu usiphilile. Siyathi hayi akahambe kakuhle, lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolathi umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi, hayi futhi lathi umdala wethu so peaceful, so that the world they can see that no, ube ngumuntu omelela ilizwe lonke, ube ngumuntu ongakhethi wena ungubani, uliNdebele, uliShona, uliKaranga, ubethanda umuntu wonke.
Umgcinihlalo webandla kwisabelo seHarare ngummeli wedale lephalamende uMnumzana Eric Maraba uthi ibandla lakhe lenelise ukubuthanisa njalo abantu ngobuningi bakhe, abanye bezibuyela bodwa kungela nkinga njalo kungela kwesabela amapholisa njengalokho obesukuvame ukwenzakala. Kube lokuhlabela ingoma ezitshiyeneyo ezitshengisa ukusekela uMnumzana Nelson Chamisa. Umfundisi uRogers Checo ongenela kulumbuthano laye uthi abantu balahlekele liqhawe njalo lanxa kulokulwisana ebandleni kusobala ukuthi uMnumzana Chamisa ubesekelwa.
Abanye baye besitha phambili ngendlela le, abanye besitha phambili ngendlela le, but ukubona kwami umuntu othandwa ngabantu nguNelson Chamisa because ngumuntu who has been involved in politics. Lapho kwakubotshwa khona abantu, lapho kwakukhulunywa khona, abanye babehamba beswela ama-briefcase lokwana behlala ezimotweni zabo bengela ndaba umhlangano bana babengakuthandi kakhulu. So ukubona kwami i-general public abantu laba ama-grassroots people
uthi udaba lokungazwani lulula kakhulu njalo ubona inkokheli kuleli bandla zinakho ukuhlala phansi zilulungisise. Osakhulayo uBrian Sibanda ongenele umhlangano unqome ukubambana kwabantu ngokuthula losekelo lwabo.
Siyawubonga kakhulu abantu sizibuyele sodwa. Sizibuyele sodwa, siyaorganiza sodwa i-transport, siyabuyela sodwa. Sifuna ukuzocelebrate last equality. Siyajabula kakhulu ngoba wasikhela i-platform.
UMarawa uthi umbuthano omkhulu uza kuba ngowerali eRobert Mugabe Square eHarare kusasa, lapho abantu abazavalelisana lo moyi ngobuningi babo andubana isidumbu sakhe sidlulisele eBuyela lapho okukhangelwe ukuthi engqashwa khona ngolwesibili. Ngemva kwalokho konke kube lokujabula abantu begida lemanyene. Mime da istitio sede di Harare, e un Mark Peter Mtande.